singathi thina i-economy le isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators bayefuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi unyanga elandelayo kumbe ezimpili ezilandelayo intengo ziyabe sezilethwa kuma-consumers kumbe ubathengi, ngoba intengo yezinto ezinjengesinkwa, ezinjenge-transport, even into enjenge-airtime kumbe idatha uzakhwela, ngoba ama-companies ayabe esithi wona intengo ye-fuel isikhwelile, so thina sokumele siyengezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokhu okwentengo ye-fuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi khathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho, ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa i-fuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku-fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungathola lutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku-international market, ama taxes lawana aya bonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Kwamanye amazwe intengo yamafutha iyakhwela iphinde yehle.